abalimeleyo uPresident Mthamisa kwenzileyo ukuthi engakafiki ngapi uhambo wayababona wakhangela ummo wabo wasekhuthaza njalo ukuthi iofisi yethu ibancedise ekungalani lokuthi asibo bantu be-MDC ibancedise ukuthi bathole usizo ngendaba yokuthi akula madokotela kudingwa amadokotela azimeleyo lapho izinhlanganiso ezimele amalungelo abantu awezempilakahle.
Sikubonile njalo bomabona kude uxoxisana lamapholisa kungaqhamuki loliyana udlakela. Kuyini kahle kahle abakutshele khona lawo batshele khona?
Mina ngingazisa amapholisa ukuthi u-EMDC libandla lezombusazwe ngalokho umsebenzi walo wokuqala ngokukhulumisana lozulu. Ngakho-ke nxa kuyikuthi amapholisa asezeqinisa ukuthi i-EMDC kasafanelanga ihlangane, kutsho ukuthi phela sebeyivalile abasafuni ukuthi bekhona, khonokho akukho emthethweni njalo awusoze wafa kwenzakala. Bekungasoze kube lo msindo ngoba abantu be-MDC ekade bekhona bebelande ukuzozwa nokuxoxisana no-President Nelson Mthamisa ngodaba lokuthi ilizwe liqhubekela siya ngaphi lisiye phambili njengoba sikhangelani nekhisimusi lomnyaka omutsha. Kodwa ngimangele sebethaya abantu bathe khona bona hhayi libangela abantu umsindo ake nilithule mbi. Nalokho-ke abantu bathile kwesikhatshana, kodwa abantu nxa belande umthimbo ofana nalo kuvele kuyikuzenzisa nje ukuzinuka amakhwapha ukuthi kuthiwa abantu fanele bathule. Yikho thina sasithe kuhlangano wethu kwakufanele ube se-Africa Unity Square lapho okwakuzabe kuqondile khona ukuthi abantu lanxa besihlabelela ama-ofisa azabe ekude nabanye abantu bazabe bekude siyabe singekho endleleni yabantu. Amapholisa yiwo asixotsha e-Africa Unity Square athi loba lingahambe e-ofisini yenu.
Abanye njalo bathi inkokheli ye-MDC ayibonakali ihamba phambili, kulimala abantu makhaza.
Bakade bekhona bakubonile mgceke ukuthi ukutshaya kwabantu kwenziwe ngemva kokuba uPresident Nelson Mthamisa esefikile emahofisini ethu ezokhulumisana nabantu. Ngakho ngibona ukuthi kathi labo abasolayo basolani. Njalo ngibone ngani khonokho kusuka kubandla lezanu PF lizama ukuthi phela uPresident Nelson Mthamisa kuthiwe nguye ofakwa phambili khona bezadinga ukuthi bamlimaze ngaluphi uhlobo. Izanu ayisoze isitshele ukuthi uPresident Nelson Mthamisa nxa esenza lokhu kufanele akwenze ngaphi isikhathi bani ngaluphi uhlobo. Njalo njengoba ngike ngatsho, udaba lokuxakululwa kweZimbabwe ezandleni zikamnangagwa lezamasosha ludaba lwezizalwane zelizwe leZimbabwe, ayisilo daba lwe-MDC kumbe lwezanu-PF ukuthi sithi thina hayi kwelethi ilizwe akutshaywa ogogo ngamapholisa, kwelethi ilizwe akubuthwa umntwana ongafika ngalo mnyaka owodwa nje lowo, kwelethi ilizwe siyahloniphana sikhulumisana kuhle, kwelethi ilizwe amapholisa agcina ukuthula hathi ukubulala lokulimaza izizalwane.